Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lifuka njani siluka ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 17 lwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC Alliance lithi akula bufakazi bokuthi umgcini isihlalo webandla leli kobulawayo unkosazana Tendai Masocha wasebenzelana lensoli zikahulumende ekuthumbeni osakhulayo uDawanda Mjeyiwa.
Iparty yethu ile procedure ukuthi nxa ukhonona kulento engakusuthisiyo kulendlela yokuhambisa isikhalazo sakho.
Kodwa bakhona abasekeli baleli bandla abakhala ngokuthi lolu daba aluthoniswanga ngemfanelo.
Abantu balakho ukubambekayo concerning umuntu enalo okade ithiwa khona ongumbaxambili.
Uhulumende wele Malawi usesole owe-South Africa ngathi yikuvimbela umongameli welizwe lakhe uMnumzana Lazarus Chakwera egcekeni lendizamtshina okwamahola ayisikhombisa ngolwesihlanu olwedluleyo okucatshangelwa ukuthi kulokwenza lokubaleka e-South Africa okwenziwa ngumprofita uShepherd Bushiri waya Malawi.
Umnumzana uBushiri singasho ukuthi ilungelo noma kade engenalo mhlawumbe ngokomthetho kokuphephela njengoba ubungozi akhuluma ngabe engakabuchazi.
Lamuhla siyaqhubeka ngohlelo lwezokulima esizalethulela lona nsuku zonke kuyona le iviki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. MDC Alliance lithi akula bufakazi bokuthi umgcini isihlalo webandla leli kobulawayo unkosazana Tendai Masocha wasebenzelana lensoli zikahulumende ekuthumbeni osakhulayo uDawanda Mjeyiwa. Ngalokho usebuyiselwe esikhundleni sakhe sokuba umgcini isihlalo. Kesizwe umsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Madlawe Zulu, siyalivikela ukuthi iMDC ikholwa lokho okuthiwa yi-due process okutshengisa ukuthi thina singabantu esilandela indawo sicubungule lalowo lecala ephiwe isikhathi sokuzikhulumela. Ungabona uthonisa umuntu ungamphanga isikhathi ukuthi ezidifende into yonke ize. Siyalibikela ukuthi uChairperson weBulawayo Women Assembly uLeader Masocha kuba elihle ufunyanwe yikomiti eyasethwa yiNational Council MDCA engalacala. Njalo sibona ukuthi sehlukumezwe ngabantu ababona ngani yena wagcina ethengisa kanti laye waba yi-victim. Sibonile ukuthi wabhaxazwa laye ulemvimvinya lezilonda elingazaziyo kodwa ngabanye abantu abangazange bakwazi.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudabalunye. Akhona amanye amalunga aleli bandla kobulawayo akhala ngokuthi lolu daba aluthoniswanga kuhle okokuthi uMasocha engaba elecala. Omunye walaba ngumnumzana Ephraim Sibanda. Kesizwe imbono yakhe.
Kulokudana phakathi kwabantu ngoba ama suspicions ade vele ekhona abantu balakho ukubambekayo concerning umuntu enalo okade ithiwa khona ongumbaxambili.
Manje indaba yona le ekaMasocha ayilethanga na inzondano phakathi kwenkokheli yebandla khona ngapho kobulawayo?
Kumele ilethe ukuxabana ngoba umuntu lo kayamukeleki kuma structures ngoba abantu balokwesaba balokho bedidibene ngalokhu akade bekuzwile ngaye umuntu lo. So mbonakani kuzaba nzima ukuthi ama structures asebenze laye.
Ngokubona kwakho idale leli elakhethwayo ucubungula lolu daba olukaMasocha la yenza na umsebenzi oqotho ngemfanelo.
Ibona ingani idale lihlekile ukuhluza indaba le ngoba kuningi owakusenzwa ngumuntu lo so abazange bejule. Ngokubona kwami mbona ngani bokuvuze bephinde investigation yawo beimvova abantu abaningi. Njalo kulanda abaningi abangatestify mayelana lo muntu lo ngoba umuntu lo ubese wonile. Wonile sibili ube threaten abantu, ubethumelana ama message ethethisa abantu, andane bayamesa ngoba uyevele engumuntu othelethe nabantu njalo uke kusithi endabeni zokubotshwa kwama-activist ube ngumuntu onguphunyuka bemphethe ube siba khona ebotshwa but aphume ubufakazi bukhona bugcwele njalo mbona ngani hayi laba kade bekhethiwe ukuthi bekhayela indaba leyo bayihlekile sibili.
Lo ngumnumzana Ephraim Sibanda, ilunga lebandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Siphinde saxoxa laye uMasotsha ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba.
Hayi akulantembi mne wethu, nqabe khona abathi abamukeli. We are a Democratic Party, we akula muntu ofoswayo ukamukela into anganjani angayithandiyo. Iparty yethu ile procedure ukuthi nxa ukhonona kule nto engakusuthisiyo, kule ndlela yokuhambisa isikhalazo sakho ukuthi uyasisa ngapi utsho umbono wakho ngempumela yecala ebengiletheswa. Nqabe khona abangasuthisekiyo, hayi mina angilanto ebuhlungu ngabo, yikubona kwabo njalo nqabe lobufakazi ngiyaba ngela njalo bayakwazi bonke bamele bebusengaphi njalo mina kuza ngincedisa lami mne wethu ukuthi lobo bufakazi mhlawumbe bengangincedisa lami ukuthi lami abangithumbayo mhlawumbe bengabanjwa through ubufakazi bona lobo ngoba nqabele ubufakazi ngasebenza nama CIO kuza nceda futhi ukuthi bebanjwe lawo ma CIO nxa kade ekhona yibo abantu esibadinga yabanjalo ukuthi nqabele ubufakazi kababuse lapho mele biye khona
njengoba sekukhanya sobala ukubana bakhona abangani kabahambelani lawe bafuna uxotshwe abasebandleni. Manje njengomgcini sihlalo webandla uzasebenza labo njani?
Hayi limqotho lelo mne wethu ukuthi sokusobala ukuthi kulabantu sibili abasebenza gadalala ukuthi ngabe kutholakala ngixotshwa ephathini kumbe ngitholakala kwenza kalolunye lutho nje kimi ukuthi ngingabi khona kupolitics. Kodwa mina hayi angilwi labo njalo angilani labo njalo angidize qhakala ngabo, mina ngiyenza engikukhetheleyo njalo nzayenza engakukhethelwayo.
Ungachasisela abalaleli ukuthi kahle kahle kuyini vele okwenzakalayo ngelanga leli elokuthunjwa kuka Mtsheyi walokubotshwa kwakho?
Njalo enye into mne wethu esengayinanzelelayo ebandleni lethu, abantu abaningi they are now taking politics as employment. Umuntu engakubona ngani uyithreat kumbe umuntu nxa elenkangelelo alayo, ngithi take for instance we are now approaching 2023. Umuntu nxa elama interest ukuthi mhlawumbe since mina nginguchairlady assume ukuthi maybe isikhundla engisifunayo singaphiwa uchairlady low kumbe uchairlady low ngiyongaba le upper hand, uyakulwisa yena lowo muntu. You find ukuthi every time abantu bangkhona abecabana ngabantu abalama interest for 2023.
Lo ke ngunkosazana Tendai Masotsha, umgcini sihlalo webandla le MDC Alliance kobula wayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi afika phose ayisikhombisa 68 abatholakale belegciwane le-coronavirus izolo. Iningi labantu laba njengakuthange ngabesigaba seMathebeleland North, kuthi abalichumi lasithupha 16 ngabakoBulawayo, abahlanu ngabeMidlands kuthi abeHarare 4, labalichumi lanye abeMathebeleland South, oyedwa ngweManicaland.
Yebo yebo yebo, mthokazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Namhla kuhlelo sikhangela udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Sizaphatha njalo udaba lwempumela yokhetho lwemelika. Zulu bendaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Uhulumende wele Malawi usesole owe South Africa ngathi kuvimbela umongameli walelo lizwe umnumzana Lazarus Chakwera egcekweni lendizamchina okwamahola ayisikhombisa ngolwesihlanu lwedluleyo emenqabela ukuthi asuke ndawonye lequla lakhe ele advanced team. Lokhu kucatshangelwa ukuthi kulokwenza lokubaleka kwele South Africa ukwenziwa ngumprofita Shepherd Bushiri owaya kwele Malawi yena elecala alithoniswayo kwele South Africa. Incwadi elotshwe izolo lugatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano lamanye amazwe eMalawi ithi uhulumende weSouth Africa kanikanga izizathu eziqinileyo ngokwenza lokho. Uhulumende wele South Africa usanda loba incwadi ye warrant of arrest edinga ozibiza ngokuthi ngumprofita umnumzana Shepherd Bushiri wetheswa amacala uqilibezela abalandeli bakhe kulelo lizwe njalo osanda kubaleka eMalawi lonkosikazi wakhe uMary ngemva kokukhululwa esitokisini ngemali yesibambiso sebail. Lanxa engabaqambanga ngamabizo uhulumende weMalawi uthe oSouth Africa engabe emjezisa ngoba ecabanga ukuthi nguye owacaphisa uBushiri. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uqale ngokubuza umkhokheli wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum oyingcwethi ecubungula ezemthetho umnumzana Vusi Muzi Sibanda ukuthi amazwe lawo mabili engabe esesilwa na.
Ngeke sifunde okunengi ngokuthi mhlawumbe kukhona ukuxabana okungasuka lapho, kodwa njengoba uhulumeni waseMalawi esebhala statement kudluliseka ngongqongqoshe wezangaphandle kusho khona lokho mhlawumbe sizothola na impendulo esuka kungqongqoshe wangaphandle kwale South Africa. Engicabanga ukuthi akungeke sifunde okuningi kukho ngoba isingaba yinto engalungisiswa lapho uhulumeni wase South Africa sengabe uyachaze khona ukuthi imbangela eyenza ukuthi bagcine besuke ngesikhathi sasingabekiwe kube kuyi yini njalo kuze kube khona ukuxoxisana phakathi kwabohulumeni ababili.
Sesikhangela ukulotshwe nguye umfundisi uBushiri ukuthi wesabela impilo yakhe yikho ebaleke waya elizweni lakhe. Ukuthoni lokho kwezomthetho ulelungelo lokukwenza yini nxa ebona ukuthi impilo yakhe isengozini?
Umnumzana uBushiri singasho ukuthi ilungelo noma kade engenalo mhlawumbe ngokomthetho kokuphephela njengoba ubungozi akhuluma ngabe engakabuchazi. Kusafanele khona ukuthi azazichaze ukuthi lokho akwesabayo akubonayo ukuthi kuyini acabanga ukuthi kungaba yindlela mhlawumbe engayenza ukuthi avikeleke njengomuntu nomndeni wakhe asebefakwe phansi kweso elingalihlanga ngohulumeni owase South Africa. Singaphinde sithi singabheka ukuthi akaqali ukuvela enkantolo uBushiri ngalesikhathi. Siyazi ukuthi ngonyaka ophelile uke wavela futhi njalo, kanti kunempahla yakhe sike yathathwa kobe nenkulumo eziningi ezizona kazithanda abafundisi abasuka ngaphandle kwelase South Africa ngoba babuye ufuneke bahlale emazweni abo. Lezo inkulumo nalezo zingaba yizona-ke ezingagcina zenza ukuthi umnumzana uBushiri asho ukuthi ubevele ehlukunyezwa ngoba nakho belandelelwa kungenasizathu. Kusho ukuthi bafuna nje mhlawumbe umcebo wakhe, okusho ukuthi ngaleyo ndlela kungagcina mhlawumbe sokube nokukhulumisana ukuthi ukuzanywa kwakhe inkantolo icala lakhe likhulunywe khona le ezweni laseMalawi. Uma kuyukuthi ubone ukuthi mayengeza lapha kungaba khona ukungaphephi njalo kungaba khona ukuthi umthetho ungatholakali usebenza ngokufanele.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende weSouth Africa usethe bayadingwa wathi u-issue i-warrant of arrest. Kungabe kusichoni lokho ilizwe leMalawi lingamletha kwele South Africa okunge-extradition?
Ngoba isivumelwano sokuthi abantu ababaleka emthethweni siyaphila phakathi kweMalawi, sokungenzeka khona vele ukuthi umnumzana uBushiri ajikiswe ngokusemthethweni. Kodwa siyazi ukuthi eminyakeni embalwa edlule iSouth Africa iyehlulekile ukukhipha uAlbashir ukuthi aye enkantolo ye-ICC, okusho ukuthi iye yangawulandeli umthetho we-extradition. Ngokunjalo kusho khona ukuthi nanamhlanje siyabona ukuthi iMalawi singagcina nje ithe ibona sengathi isizalwanisayo asizukuthola ubulungiswa ma sisima phambi kwenkantolo yeSouth Africa ngoba amacala sewethisiwe ukusukusela nokushiselwa impahla yakhe kulisonto lakhe akade enalo lapha kwelase Pretoria. Kukhomba khona lokho ukuthi ungathi ngumuntu obesekahlukunyeziwe. Kanti njalo siyabona ukuthi ungqongqoze owazasekhaya uMinister of Home Affairs uphinde njalo wathi use South Africa kungekho emthethweni njengoba nje bekubekwa namacala ukuthi amacala nje akade selokhe eqala ukubekwa angenza uhulumeni weMalawi abone sengathi lokhu nje besokuqondana ngqo nomnumzana uBishiri ukuthi ahlukunyezwe ngoba engasona isizalwane seSouth Africa.
Lo ngumnumzana Vusi Moses Banda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kweleSouth Africa. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende weSouth Africa ngalolu daba. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi amatitshala asemukele ukukhwezwa kweholo lawo nguhulumende ngesilinganiso esedlula amakhulu amane, 41. Umbalisi othola imali ephansi usezahola imali ezinkulungwane ezifika phose amachumi amabili, 18,000 Zimbabwe dollars. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uphawule uhlelo olutsha olokuvuselela umnotho oluthiwa yiNational Development Strategy 1. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani basakazi beStudio 7, ukhuluma loNcube endaweni yase eBlamshi. Mina okwami kusenhliziyweni yami basakazi, ngibongela ukuhamba kahle kokhetho lwase-America. Sengathi lamazwe ase-Afrika wonke angabona isibonelo sokuthi noma uphethe ilizwe ma ungavotelwa ngabantu udliwe, kumele uphume ungayaleli embusweni. Lokhu kube yisifundo kakhulu emazweni ase-Afrika ngoba yibo siyazi ukuthi banenkinga yokuthi abafuni ukuphuma embusweni. Sicela kakhulu amazwe ase-Afrika ukuthi balandele isibonelo esenzeke e-America ukwenzela ukuthi abantu bathole intando yeningi. Akusizi ukuthi uyalele embusweni ekubeni abantu bakuvotele ukuthi uphume. Ngiyabonga.
Msakazi wami ngiyabingelela. Mina ngihloniphana inkomo. Ngilapha eJohannesburg. Okusenhliziyweni yami nje engakhuluma ngakho ukuthi izulu esilibonayo lisina lapha kuyikushisa kwethu ukuthi ngabe lina phela kwaBulawayo ngoba abantu bakithi basokolela manzi. Kuyikho lokho okusenhliziyweni yami Msakazi, ngiyayibongela.
Linjani balaleli, linjani basakazi? Hayi, mina ngiyaphila. Hayi, ukhetho lwe-America lwe-Melika mina ngibona lohambe kuhle loze kade ngekho. Umuntu uma kuwukuthi vele ngaphathe kahle abantu, kumbe uma kuwukuthi umuntu uyabe bona ezinye izinkinga ezihlangana labantu ezihlangana lozulu kodwa ebe sesenza ngani kaboni, sikhangelele wona lo mkhuhlane owenzakalayo okhona kulezi nsuku owe-COVID. Wawuthatha lula u-Donald Trump. So uma kunjalo kungcono ukuthi ungene omunye umuntu ongakwanisa ukusiza abantu. Hayi, kuhle kakhulu okwenzakala e-America. Mina ngiyakubongela ngithi Joe Biden nansi sihlalo, bamba kuhlabantu, gcina kuhlabantu, nakekela abantu besizwe sakho, ubancedise kukho konke, bengagcini begcwale emazweni njengathi thina maZimbabwe esesigcwele phandle ngenxa yokuswela ukuthi singabekani etafuleni. Akula msebenzi eZimbabwe, akula lutho olwenzakalayo. Umgwaqo ngamankobonkobo, izalukazi labokhulu bazidubekela, akula lutho abaluthola, baholiswa kudla ngithifini. Hawu Nkosi yami, kanti ukungatshintsha nje ungena omunye ungaba njani.
Ngiyalibingelela ngu-Alec Nyathi okhulumayo ngise-South Africa. Ama-elections e-America ahambe kuhle mpela, kodwa simangazwa ukuthi besingazi ukuthi e-America ingaba lomuntu ungawo nobuqholo obungaka ayali ukuvuma ukuthi udliwe. Kuyamangalisa lokho ngoba siyazi kuyi-leader ye-democracy ye-America.
Injani Msakazi labalaleli bakaStudio 7, igama lami nguSePrince Nqobizitha Zitha Khumalo. Ngithanda ukubonga kakhulu indlela ekhetho le-America oluqhutshwe ngayo, bekulukhetho olukhululekileyo. Abantu bebe-free ukukhuluma loba yini, la ma-results kade kukhulunywa kungela muntu ozawubotshwayo loncindezelwayo. So hayi, sifundile lathi nje abantu beZimbabwe ukuthi ukhetho olukhululekileyo lwenziwa njani. Hayi, siyabonga, sure. Sibonga lo Studio 7 akade sinika indaba ezinhle. Qhubekani linjalo basakazi. Siyabonga.
Hello, hello, balaleli labasakazi bakaStudio 7. Linjani lonke? Bengicela ukubuza ubaba uBhebhe ukuthi kanti wenzani baba uBhebhe udilize MDCT. Uzama ukwenzani Bhebhe? Wabo sidilizela ibandla Bhebhe. Nxa kuyithi uthenywe Bhebhe, isele imali kaChamisa. Hambe emnike uChamisa imali yakhe le yokuthenga ngayo. Hambe emnike ibhondi lakhe yerosidilizela iphathwe na Bhebhe.
Salubonani basakazi beStudio 7. Nangubhanda moyo komnyama esigabeni Gwamagwama Village, Ward 9, Makhulela, Plumtree, Ulilima West. Basakazi, mina ukhetho lase-America ngendlela engibona ngakhona lulungile. Luyafundisa amanye amazwe, amanye ama-government ukuthi bebe nama-free election. Kodwa-ke ama-Republican ngiyabona ukuthi asebenzisa ubugebengu ngoba yibo vele abamhlophe abalobandlululo abasebandleni lama-Republican. Ama-democracy siyabongela ukuthi awine ngoba ake aba lesandla ekukhululeni kwaumandela. Ngani amanye amazwe ayafunda ku-America ngalokho ekwenzayo. Hhayi, sizabone kupheleni ke kokubala kuthi khona maendle.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika. Umnumzana Joe Biden onguye othiwa wanqoba kukhetho olwenziwe ekuqaleni kwenyanga yonale uthi nxa umongameli Donald Trump engala elokhu engafuni ukuqala imicimbi yokumqhubela intambo zombuso, kuzaqhubeka kusifa abantu abaningi ngegcikwane le-coronavirus. Esethula amazwi akhe izolo, uBiden uthe kuqakathekile ukuthi uTrump aqalise imkhuba enziwa phambilini kokugcotshwa kwakhe ngenyanga kaZibandlela ngomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
Savele satshelwa kudala even ligqwetha lakhe elisejele khona manje lakhuluma igqwetha lakhe ukuthi lo muntu kumele limqaphelisise limnanzelele ngoba angadliwa ukhetho. Kungenzeka ukuthi ayalu ukuphuma esikhundleni esihlalweni. And then sakubona even sokuyiwa towards ukhetho lapho ayesibona khona lokhu abathi ngama-polls ecacisa ukuthi ungathi ukhanya edliwa ngumnumzana uBiden ngemajini enkulu kakhulu. Waseqala-ke uTrump ukutshela abantu bakhe ukuthi hhayi vele the only way ngingadliwa ngakhona yikuthi babe berigile ama-elections. Waqala indaba yakhe ukuthi ama-mail-in votes. Yena ekwazi kahle kahle ukuthi kule gciwane le-COVID abantu abaningi ba-encourage ukuthi bavote early, bavote nge-mail. Yena wahle waqala ukutshela abantu ukuthi kuzoba le-rigging. I-rigging yakhona nale yizoyenza ukuthi ngidliwe, otherwise mina vele ngiyawina. Eqamba amanga ngoba nanku lingakhangela even i-popular vote, udliwe uDonald Trump nge-more than 5 million.
Ngokubona kwakho kungabe kukhona yini ubufakazi obuthiwa bukhona lobo basebenziswayo ukucilibezela umongameli Trump kukhetho? Kungaba kukhona yini okubambekayo?
Akukho nje ubufakazi obubambekayo obungalethwa nguTrump enkundleni yenkantolo obungatshengisa ukuthi kwaba lokuqhubelezela okwaba khona. Ama-journalist asedingisisile, adingisisa kuma-state wona la uTrump athi kube lokuqhubelezela khona, abafana ama-state afana ne-Pennsylvania, i-Michigan, i-Georgia, i-Arizona, bonke nje. And abanye bakhona engingathi yibo abakhulu bakhona endabeni zokhetho lelo lokubalwa kwakhona, abanye bakhona ngama-Republican abaphuma kweyakhe iparty. Bonke akekho ngisho ngoyi-one othe kube waba lokuqhubelezela abakubonileyo. So uTrump abukho ubufakazi alabo. And siyabona even amagqwetha amaningi ade zama ukusebenzisana laye kuyo le challenge yakhe eyama-cases wona lawo. Lawo aseqalile ukumchiya ngoba ebona ukuthi udaba lola kula lapho luyakhona nje ngamandlwane nje. NguTrump nje ongafuna ukuvuma iqiniso lokuthi udliwe lukhetho and udlalisa isikhathi sabantu. So siyabona thina nje uTrump ukuthi Kona manje usesebenzisa udaba lona lelo ukuthi abe lokho ekhokhelwa izimali ngabantu ubusy lapha ngaphandle wenza fundraising. Utshela abantu ukuthi sinida imali ukuthi silwisane le court le udaba lolu.
Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseVirginia. Namuhla siyaqhubeka ngohlelo lwethu lapho esixoxa khona ngezokulima. Namhlanje ke sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso ephathisa inhlelo zemaphandleni e-Community Solutions to Local Problems, umnumzana Vumani Ndlovu. Siqale ngokumbuza ukuthi amalungiselelo okulima ahamba njani esigabeni seMathebeleland North lapho asebenzela khona.
Abantu badidekile kakhulu ekuthini okokulimisa kuyasilela. Inkomo zafa ikakhulu nyakenye, abantu kabala drought power yokuthi beqalise ukulima kuhle. Kukanti lalabo abalima okukhudlwana, singathi kumbe abasemaplotini, bakhathazwa ngama-cost okuqhatha ama-tractor. Sikhangelele ukuthi izinto ezifana le-diesel zichajwa ne-forex. So kuba nobunzima kakhulu ekuthini balungiselele ukulima. Sikhangele izinto ubunzima obufana labona lobo. Basuka futhi batheneke amadolo ngenxa yokungasaqondakali komumo womkhathi. Ukuthi akusabaniki njukuntu ukuthi baphatheke kabanzi kwezokulima. Sikhangele ekuthini kule myaka ephose efika emithathu emine ilandelana abantu bengazuzi lutho emasimini, kungakho-ke sebedideka.
Iyatholakala na inhlanyelo ngentengo abantu abayenelisayo, njalo leyo okuthiwa iphiwa uZulu kungelambadalo nguhulumende bayithola yini?
Si okunye kumele sikunanzelele ukuthi ekulungiseleleni lapha ukulima abantu bakhathazwa kakhulu intengo yenhlanyelo. Abantu abayazi ukuyenelisa intengo yenhlanyelo ebiza izinkulungwane zamadola. Ungabhodabhoda emavinkilini uyafumana ukuthi i-10 kg ibiza imali efika 6,000 RTGS, imali yeZimbabwe. Kukanti ngedola leMelika engxenye iyalidlalela khonapho kubo 40-45 US dollars, okuyimali enkulu kakhulu ekuthini abantu bariske ukuthi bayikhuphe. Njalo kungasaqondakali ngezomumo womkhathi lokuthi kabalayo iqiniso, abantu kabalayo leyo mali. So kuba nzima ukulungiselela.
Njengoba izulu lingasaqondakali ukuthi liqalisa nini ukuna lokuthi liphele nini, ungacebisa usithini abalimi ikakhulu ngalezi nsuku baqalise nini ukulima?
Esingakucebisa izakhamizi ukuthi zisebenzelane ndawonye kakhulu nabezokulima abe-agritech, bebasebenzise kabanzi bebuza ukuthi bangenza njani. Kukanti behlale njalo bengabantu abalandela ezomumo womkhathi ukuthi zini njani, ukwenzela ukuthi babone ukuthi bahlanyela mhlobo wani wesilimo. Ikakhulu nxa izulu lingani kalikho kakhulu endaweni engani izulu kalikho kakhulu, kwanzile ukuthi izilimo ezinjengenyawuthi amabele kube yiwo enza ngcono. So abantu kuqakathekile ukuthi benanzelele ukutshintsha komumo womkhathi, bengaze bandisa kuphela umuntu.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso ephathisa inhlelo zemaphandleni e-Community Solutions to Local Problems. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhani. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. ibandla leMDC Alliance lithi akulabufakazi bokuthi umgcinisihlalo webandla leli kwabulawayo unkosazana Tendai Masocha wasebenzelana lensoli zikahulumende ekuthumbeni osakhulayo uTawanda Mjeyiwa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voaindebele.com.